yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomnumzana Divine Dube owenhlanganiso yeGetshenge Community Radio Initiative ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship iyali. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Siyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngohambo lwakho.
Mina ngomunye wabasakhulayo osebenza ePlumtree kunhlanganiso kuthiwa yiGetshenge Community Radio Initiative. Yona ke isebenzelana lePlumtree Development Trust. Lolu hlelo olubizwa kuthiwa yiYali Young African Leaders Initiative lukhangela kakhulu abatsha abanamasu anobuhlakani obuthile ikakhulu ukuthuthukisa izabelo zabo lapho abasebenzela khona.
Kuyini okhangelela ukukufunda ongakwaziyo kathesi phansi kwalolu hlelo?
Nxa sikhangele ilizwe elifana le-America umhlaba wonke jikelele, ilizwe mhlawumbe eselihambe izinga eliphezulu, ikakhulu sikhangela ukuthuthukiswa kwabantu, ukuthuthukiswa kwezabelo. Ikakhulu mina ngisebenza kakhulu mhlawumbe esingakubiza sithi khona kumhlelo ezibizwa kuthiwa ngezimedia ezikhangele ukuhanjiswa kwembiko, ukutholakala kwembiko ebantwini. Nxa sikhangele mhlawumbe umhlubulo we-Plumtree mangwe lebelilima, sikhangele ukuthi khona ama TV afana leZBC kanye lama radio angaphansi kweZBC kafinyeleli khona ngale. Ngokunjalo thina sizama ukuthi mhlawumbe siyenze inhlelo ezenza abantu bakithi bathole lulo leyo mibiko. So ngikhangele ukuthi uma ngifika kwele Melika ngifunde kakhulu ukuhanjiswa kwemibiko ngendlela zanamhlanje ezingaphansi kwalo esiza sikhona i-mobile communication. Sikhangela ukuthi abantu bangathola njani imibiko bezenza lezo zindledlana zokuthi bathole imibiko kalula bengasebenzisanga mhlawumbe amagagasi afana labo radio. Ikakhulu sikhayela ukuthi ilizwe lakhiphe leZimbabwe alikaniki izabelo imvumo yokuthi basakaze kulokho esibiza sithi ngama-cons radio kumbe ama-radio ezabelo.
KuGetshenge Community Radio Initiative kahle kahle lenzani?
Asikatholi ilayisensi kodwa umsebenzi esiwenzayo ugoqela ukuncedisa abantu ukuthola imibiko ngezindlela ezitshiyeneyo. So senza lokho okubizwa ukuthiwa ama-pre-recorded programs, okusho ukuthi siyaxoxisana labantu siwalungise lawo ma-programs siwafake mhlawumbe kuma-disk, compact disk, bese siwabisela ezabelweni. Njalo okuhle ngalokho esikwenzayo sinohlelo lwama-citizen journalists, intatheli zezigaba, yibo abaqoqayo izindaba ezigabeni zabo ikakhulu iindaba zentuthuko. Lezo ndaba bazithumela kithi thina bese sizilungisa, sizithumele nama-SMS bese sizilungisa njalo sizifake kumnyuzileta yeGetshenge Community Radio Initiative, siphinde njalo futhi sizibisele ebantwini ukuze mhlawumbe bebekwazi okwenzakalayo ezabeleni zabo njalo baxoxisane ngezi-development.
Ngapha eMelika uzabe ukuliphi ikolishi?
Ngizabe ngise-New York eWagner.
Isigaba sePlumtree uyatsho ukuba nasi salela muva kwezamagagasi lapha ngoba imisakazo yeZBC kayibambeki kuhle. UZulu uthola ngaphi izindaba pho?
UZulu wakithi kweziningi izikhathi izindaba bebezithola kwimisakazo yeBotswana, iyesakhelane la esingcelelane layo neSouth Africa. Kodwa ngokuza mhlawumbe kwe-ICT, Information and Communication Technology, abantu sebenelisa ukuthi izindaba bazilandele kubo-WhatsApp, bazilandele kubo-Facebook nezinye izindledlana mhlawumbe ezihambisa imibiko kalula abantu bexoxisana. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sivuselela lezo zindledlana ezokuthi abantu bathole imibiko njalo baxoxisane ngezentuthuko mhlawumbe bengasebenzisanga amagagasi njengoba nje uhulumende wakithi engakasiniki leyo mvume ukuthi sisakaze.
Abanye abasakhulayo abangathanda ukungena kuhlelo lweyali njalo abathanda ukuthuthukisa izigaba zabo ungabatshela waphamazwe?
Ngifisa ukuthi ngithi ebantwini bakithi ikakhulu abomhlubulo wemangwe lebulilima lePlumtree ukuthi khona ukuze mhlawumbe izabelo zethu zithuthuke lathi njengabasakhulayo sithuthuke kumele sifunde ukuzenzela izinto, sihlangane ndawonye sibe namaqhinga esingasungula njengabasakhulayo ukuthi sithuthukise izabelo zakithi singamelelanga uhulumende.
Uphosa amawebu pelo Dube.
ndoboka kwazo tate Nkomo ndakalinga kwazo kuti ko se unokula ndochidza kwazo kuti hango yeDebukalanga ipfumbile ndoboka kwazo kuvanhu vakangwedu bekulima ndebe mangwe kuti babvume kuti tishingidzane kwazo tibatisana seya kuti Kalanga tiri chinini vavili Nkombo ogatouluka kuti timusidzile hango yakangwedu kuti Bukalanga kupfumbile ndoboka imi ndili Nkololo wabantu.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Divine Dube owenhlanganiso yeGetshenge Community Radio Initiative ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo phansi kohlelo lweyali. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.